So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yezeSTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sihule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradini xa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChobethu izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka nokuthi peaceful demonstration. Sesizafuna ukuthi simchiphe umuntu lo but ayikhona violent. Hafu yezikhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sizwe labo ntu abezibabo. Labo bayabe sebelungiswa kwabo thina besikhona phela sikuzwaka.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walenhlanganiso uMnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU, njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo. Okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrol. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni uMnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje engathi isicebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esitaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Sibone ngani akulanto ephumayo ke evela kukhulumende layo ngani kala ansa ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababekutholile ubangela ukuthi bebesebezaphenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba abaningi emulini ngokuthi abaningi kabaya emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ibandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu weRally eChurch ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wacothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni ingcazelo yesiphathamandla seMDC umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChiretsi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. Sethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikona violence ukuthi simdose abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni kuze lawo ndawo ezibaba. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela sikuzwaka khona. Ngiyabona-ke kuposa kuthane bengilala mara aliseke sibe lawo edinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but we were in stadium. Abantu bebesele ukuthi bengahlala ngabahlala legroundini but ama-stairs abantu begcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma nge-judgment le. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yikho ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi basivotela. Basivotela nje kodwa bona asomlandu wabo, bazivotele sangene. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwe-spirit akuyikho wakukhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho kufuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise lokhu kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zalo utshontshile la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa ngiyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi noto silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe khona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho selufikile.
Ye phela anti kule nto eziningi ezilungiswayo kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobi.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezala bakwazi. Abantu bezala nginathemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkolobi. But ukusela ukungilimbani okuyaphi kulala ilizwe. Ngiyabona ukuthi wona ama-bond la ngokubona kwethu awasela ncwedi eZimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi i-bond ayisebenzi. Ukuthi uhulumende lokho ekuthekelele ukuthi i-bond iyasebenza. But siyakwazi ukuthi kwenzele ukuthi bedinga ama-bond nokuthi bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathatha ama-youth bona bebesisabota benyekele ukuthi bedlungiselela abantu aba beZimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenzi ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChiretsi njengemhlangano elalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mihlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi yabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele inkata zabalazo lapho abahlezi kuhle abantu abaphuma solo thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithemba esihlalo liku-M D C and libuba kuchamisa yokusiphuma ngobuningi and ngiyabona babetshirezi ngelidlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ukuthi situwe sabala magetsi abantu beqhotha emsebenzini emaplazi nabo bahola bahola ama-$100 amaplazi enzimba yathathwa ngama-ovethi konke lokhu yena kwenza abantu bezonde befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likuchamisa ngcono siye kusinqazela ukuthi kuyini angasinceda hambo.
Lo mnumzana Joel Kapuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalele iParliamente sisukela sikhulumela yena ke esanda ukusuka eChiretsi likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streamer kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele unomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona le-ZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladeni silo enoch dube siyabonga usixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalithulela ezinye indaba. Ye, unomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo hayi ye intengo yempahla ilokhu iqansa isiya phezulu uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo unomthandazo Nkomazana uthi website Kapuza angabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo Glenn Dewa othi good morning lo Musa Mazibuko othi mamhla ngamsakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run by ke-SA hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi hhayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uChamisa hhayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe emsekela uChamisa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kusikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleliso sigaba. Isiphathamandla se-ZANU PF umnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi. Kodwa uthe i-ZANU PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabomnumzana Sifiso Ncube osengumgcini sihlalo noGary Kayizonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifiso Ncube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana DK Mathiza uthi ibandla elibusayo ele-ZANU PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathi ntambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Protam le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku-Studio 7. Ngibonga umsebenzini omkhulu kakhulu iliwenzayo. Ngoba kungayisini ngave sisentuthwini ngoba sazi lutho. Ngoba ZBC lawa yakiwe yazikhulumela kwabo kungazakaliyo ukuthi bakuyama. And lisilethela esikubonayo. Hatshi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje. Uyikhangele but uzethu siyisifisa noma sebeyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda bona inceda ubana bona bebeyibakalokhu besembusweni ngikhangele indaba yenduna izimota lezi abathi befuna ukuzithatha babesipha uchiefu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe la mandla ukwenza konke akwenzayo. So nxa uchiefu isithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamikela khuluma anti babamphayo amandla ukubana akhuluma umsebenzi wakhe kanye wona lo uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza wuphi umsebenzi. Kubona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenzayo njalo ulawo imvume ukubana achothoza ndawo bayachothoza kathesi bathi nxa i-MDC campaign abethi ithiwa amandla e-Britain. So la nxa esithi ikhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa esithi amasanction angezelelwa nguye kakhulumi le mvume yokukhuluma anti laye ngumntana wezimbabwe. Ikwesina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi sani sebelala bengadlanga abanye uyatshonela abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini segcwele ngaphi ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole okokudla ngokuphangisa godini lizwe liyafa sekuzoyenzakalayo kuphela kwabantu ngathi abantu bayafa abanye bafela ezibhedlela akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagulauya kodwa indlala abanye sebesidlala kungafana nanga ukuthi kudliwe okusuka kumfakele umkhuhlane. Ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlawula egqibela ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi ukuhlawula uhlawula ugqibela ukhula ubese uzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlawula abesehlawule egece umuntu. Yikho sikwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi isikhathi sokubuta abhidlile esikhangeni yikho kwakusenza umgaki umgaki wayesithi kuzalunga kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo.
Besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo lo nyaka emakhaya abantu babazuzanga abantwana ezikolo akusafundeki abadli. Ababalisi bakukomplaini ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sifuna ukulala hhayi lo nyaka kulanto enhle. Uhulumende mayengavuseleli uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba izikolo hhayi indlala ibulele sibili kakhulu. Mina engikhulumayo ngugabriel moyo.
Salubonani lonke, mina ngusibusiso Zwela ngibuye eflabhuzi. Ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi lathunjwayo. Namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sizwe sabaleka sazohlala eSouth Africa. Sihlukumezeka ngenxa yomntu kaMnangagwa. Kathi Mnangagwa yena kwehlulani ukuthi laye akaphume
esikhundleni angithi utshaye umgabi khulu. Kuke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila. Kakhulu ngoba Mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu wokuqala okwesibili wasihlukumeza emathebheleleni asilabazali sizimtandane. So asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi eSouth Africa abadala bahlala bodwa eZimbabwe. Kubuhlungu lokhu ngoba iy'ngane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu. Khona manje njengezami iy'ngane zintathu kazikwazi bona inkonto okuthiwa yinkomo lobo kuthiwa yimbuzi ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ndilokhu ngihlala khona. Kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele eBeitbridge ngiphenduke ngiphelele eBoda kaMessina ngempela kwamba eBeitbridge ngiphenduke ngibuyele futhi eSouth Africa ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani. Hayi siyacela lo nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe Mnangagwa laye akavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse lawa bakamthwakazi ngoba lathi laba bakamthwakazi abafundileyo.
Salimanami njani basakaza bahle lo okukhulumayo ngobusane ngobusane sibanda ngiphuma le emagusini enkaya kwasikhokhoni scot uzobhukwa ngumazamba. Lento eyenzeke enduneni undiweni le ayiqondanga. Kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe. Ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumpila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane. Bayasho lokukhuluma abantu bathume iZANU-PF. Imbi lento eyenziwa iZANU-PF futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma sokola ngenxa yokuthi ahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna. Futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi la kulezi zizukulwana zamanje. Izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga izo zikhala kakhulu zizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lowo, liyazikhohlisa nje bogabhoza. Ngumbono wakhe lowo unganivumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya lawo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonqa bengayazi inkomo, asonto ongazitshela abantu leyo, khuluma into elomkantshi, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo Sanomhla yena kodwa kufake ku-context wathi ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mboni ngani laye ulo mbono wakhe ngalolo da. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa njalo kulamalunga ayisikhombisa anxintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima lomkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe le-Democratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesile kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda loMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye osei-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
I now have the final results in my hand. For the final
Ngemva kokunqoba uLane Hardy oleminyaka elithumi lasishiyagalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Yankee, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asabe ngabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohleni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader.
Yeah, yeah, she is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She moves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Loka omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho kutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting wesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChirezi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.